inani labantu ababanjwe labantu abasiyayo ngani libohlile kuwa maviki la adlulile hayi bekunzima kakhulu manje ukuthi
kuzokwini bro
umkhuhlane wakho unjalo uyenza ingani uyayekethisa abantu labo sebelandela usuvuka njalo so asikwazi ukuthi kathi si uzahamba ungasaphenduki yini kumbe uzavuka njalo
umkhuhlane lo vela ukhetha ukuthi ngubani uyakubulala abantu bonke nje bahlala nje so ke abantu kumele benzeni kwezithi benqabele ukuthi bangawutholi
umkhuhlane lo muvi ngoba ulokhu tshintsha tshintsha uyazwa ukuthi sizaphithela ngawo ngathi abantu kumele balandele khonoko ukuthi bangahlangani bebaningi besenza amaphathi kumbe behambe kuma-funeral bebaningi njalo begeza izandla nxa behlangana begqoka ama-face mask avala amakhala lo mlomo abantu abathandi ukuvala amakhala bathanda ukuvala umlomo kuphela yikho sithi hhayi valani konke la makhala
ye so masikangela ke njengoba abantu bengani kumele bephande ukudla kulabanye abathenga bethengisa impahla emgwaqweni kokumele bephephe njani umkhuhlane lo njengoba umuntu kumele aphume ngwena
kunzima baba dube ngoba lami nje kuseni ngiyaphuma siyabona isigulane kodwa kathesi abantu nxa bephuma besiyathengisa okunye abangakunompola kungagcina kuqeda impilo zabo yikho abantu basebunzimeni sibile ukuthi kumele bayasebenza ithumbu liyabe lisitsho kodwa njalo bengazuza lo umkhuhlane bayenelisa ukuthi batshone
sizwa abanye bakhuluma futhi langama-vaccines la abuyayo ama-jekiseni abanye bathi bayawesaba abanye bathi kumele abantu behlatshwe uhamba njani ezimbabwe khonapho
hhayi kathesi uhulumende uthi ukhanya ngani usethenjisiwe ama-jekiseni la amanye azavela kumbe eyurophu kumbe azavela e-china kodwa akakafiki yikho abantu baxwayisa ukuthi bangaze bagijima bethi sebezokuthiwa kula ma-jekiseni bese beyekethisa umkhuhlane uyababulala ijekiseni ingakafiki
ye so sizokuthiwa kulabanye sibona bathi ye ama-jekiseni la avela e-china ukuthi angahlathi ubamfitshane kumbe abe namehlo avalekayo abanye bathi kungabe kuhlathwe evela kule melika uyahlufe kuvele kuhamba njani
hhayi thina ama-jekiseni nxa ezabuya abuya vele ama-jekiseni ahlale ehlatshwa abantwana nsuku zonke lapha avele egeneva abe lungiswe i-World Health Organization nxa ijekiseni leyo ipasile ngale hhayi akulankinga iyahlatshwa abantu lokhu kukhanya abantu balamanga abakhulumayo lapha kuma-social media ukuthi baphambanise abantu emakhanda kwenzela ukuthi abantu beyala amajekiseni abantu bezokufa bebaningi yikho mina njengodokotela hhayi nxa ijekiseni ivele yamakwakuhle yapasa ngale egeneva hhayi kumele siyithathe.